Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 14 kuLwezi 2024 muKhepu Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngovulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele.
Ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasotsha bavala ibhoda kunestrike.
Abatshayeli bezimota ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo.
Nginokuthaba kakhulu, athi nginokuthokoza kakhulu mayelana nodaba lukapresident omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha.
Umongameli omutsha kwele Botswana uthi uzanika abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lekumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden ngomunye ubazahamba emhlanganweni lo ngesikhathi inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Europe ingelaqiniso ngokungenziwa ngele Melika kulandela ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump nguZulu kukhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Esembusweni uTrump wayefuna ukuba abakumanyano weNATO bebhadale imali eningi yokuvikela amazwe akumanyano lo, njalo wasusa ele Melika kwisivumelwano seParis Agreement, Climate Agreement. Labakumanyano weSADC labo ngabalaqiniso ngokungenziwa ngele Melika phansi kwarhulumente kaTrump. Bonke bakhangelele okuza kwethulwa nguBiden emhlanganweni lo ngokulakho okwenziwa nguTrump.
The Voice of America, VOA.
Abatshayeli bezimota ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo. Bathi kugcwele amasotsha, amapolisa labatshengisela emigwaqweni eMaputo abakhonona ngokukhethwa kwamongameli Daniel Chapo weFrelimo kukhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Abasekela amabandla aphikisayo sebevale ngci umgwaqo osuka eMaputo usiya eLibombo Porta Post okungumngcele wakwele Mozambique lele South Africa. Umnumzana Phogeti Mpofu odabuka eZimbabwe oselesuku esemaputo uthi kakwazi ukuba uyabuyela nini kwele South Africa labanye bakhe abangamakhulu amathathu 300 abatshayela izimota ezinkulu.
Okwamanje ngikhuluma ngila ngisitakile eMaputo la eMozambique.
Nxa usithi usitakile khonapho Mpofu uJohni baba,
ngikhuluma nje kumanje ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasotsha bavala ibhoda kunestrike. Bathi kunestrike esepolitiki, bafuna ukukhipha ibandla elikhona elirike amavoti. Then kunebandla labo alifuna ukuthi bona kuse, kodwa-ke ngoba barekhile laba bantu abafuna ukuphuma esikhundleni. Njengamanje kugcwele amasosha lana emgwaqweni ukuthi ngabe kuyavuma benza kusendela ividiyo. Ubona, I'm sure amatraka apake lana afika rough like 300 ngoba since basifale ngo-10 ekuseni until namanje amatraka agcwele indlela.
Yes, ngathi abathembisi ukulilimaza khonapho abantu abatshengiselayo lapho.
Njengoba ngikhuluma manje ngihamba lo mfo wethu na esidibane naye lapho enhlanganeni yomsebenzi wamathakhi uyathuka uyasaba ngoba manje kugcwele amasosha aphethe izibhamu. Singabantu esithukile ngoba nje besifuna ukuyathenga i-airtime ukuthi sifonele imtenethi bebekwazi ukuthi hayi sisefu bekhululeke kudayile asinalutho yokudla singena ekusena amaputo sibe ngabantu abaphumayo ntambama kodwa ukudla asinakho asazi okulandelayo ukuthi kuyenzakalani ngoba yonke into imile. Ibhoti ivamisa amatrak onke aphethe izibhamu.
Ye amasosha lamapolisa abalitshela bezithini?
Eh kodwa siyazama ukuthi sizama ukuthi siunderstand and bathi bona mabesho bona sifuni and ba promise but iyaphuma. Njengamanje njengoba ngikhuluma manje bengegarage ngiyethenga i-airtime. Ngicabanga abafoni laphana bemeli ngiyabuza ngithi kuba uhamba kanjani bafoni ngoba kusemnyameni lapho nise but hayi umongameli ozongena ozothatha isikhundla ufikile athi bona abakhululeke basefu mabe laphayana then basakulento abasazilungisa ayikho into ezenzeka kodwa kusuke kusabise ngoba phambilini kunabantu abaningi kakhulu abafuna ukwenza ingozi yokushisa abantu ematrakini so asazi ukuthi solala kanjani la maphoyisa azosigada kodwa hayi kusuke ngithuke ngoba laba bantu baningi kakhulu ngabe
ye kodwa sokubona ngizani kuyaphetha ngani khonokho liyacina lenzeni ngokubona kwakho
into ezokwenzeka lana ngoba emini njengoba nje singabo driver bese silento kade sisicabanga sithi right kungabe kungela moto esibuyayo from there bese sifisa ukuthi sibambe ama line wonke lawa singene ngenkani siye border sifike lesishama gate noma truck isiphuma kodwa sabuya sabona ukuthi no amasosha akhona and amasosha bangathi lesiteke bathini le strike basebenzisana naso so bathi sikhuleke ayikho into ezokwenzeka kodwa siyasaba ngoba kunabantu abaningi nalabamile abafuna ukwenza i-strike ebusuku and mabenza leyo nto njengamanje ngikhuluma ekuseni ngithe ma ngingena la kunama-tracker about 8 akade cross umgwaqo baqeda bathatha izikhiya kusho ukuthi basebenza ebusuku la abantu be-strike yilapho aba-operator khona ngoba bayazi ukuthi le nto abayenzayo benza ngokuganga kodwa singathi ngokuganga but balungisa ilizwe nawo and endlela engibona ngakhona ungathi bazonqoba lokho because ngalowo mongameli amafise ukuthi angene ufikile lawo batshela ukuthi no bakhululeke yonke into izohamba kahle.
So ibhoda lapho oquma khona kuthiwa kungaphi lapho wena okumele ucrosse khona?
Okwamanje la eMozambique kumele ngiqale ngesitempisa i-passport bathi kuse kilometer 4 eMozambique then bese ngisiya eSouth Africa bathi yiLibombo ibhoda yakhona yaseSouth Africa bathi yiLibombo kodwa wonke la mabhoda avaliwe okhomba khona ukuthi labantu babambisene ngaleyo nto abafuna ukuyenza banesifiso and banamandla babambisene beyigroup bayasho ukuthi nonto lezenzeka bazoyenza iziyeshiyo ekugcineni ngaleyo ndlela abafisa ukuthi kwenzakala khona and nakhona vele kuzokwenzakala kanjalo.
Lo ngumnumzana Forget Mpofu umchayeli wezimota ezinkulu ubexoxa le-Studio 7 esemaputo kwele Mozambique. Abezimbabwe bathi bemukela ngokuthokoza inyathelo likamongameli Duma Boko oweBotswana omutsha othi uzalungisela abezimbabwe amaphepha abazabanikeza ilungelo lokuhlala kulelo lizwe esithi lokhu kuzaphathisa ukuthuthukisa umnotho ukwazi ukuthi bakuphi ngaso sonke isikhathi njalo bekwazi ukuhlawula umthelo we-tax kodwa abanye abeBotswana abajabuli nginyathelo leli. Intathela izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBoko ekhuluma labezindaba be-BBC uthe uqakathekile ukusebenzisa ulwazi lwabeZimbabwe abangena kwele Botswana bezokwenza noma yiwuphi umsebenzi. Uthi iningi lenza imisebenzi engafunwa beBotswana okufana lokusebenza emapulazini kukanti eminye efana lokunusela lokwakha ingaphathisa abeBotswana ngolwazi. Inkulumo kamongameli Boko yamukelwe ngezandla zombili ngabeZimbabwe kwele Botswana bona abavame ukudlala amacatshelana lamapholisa abedinga abaselizweni bengelamaphepha. Unkosazana Simanga Dube uthi inyathelo liga mongameli Boko lizabangela ukuthi basebenze amaphaphu ehleli phansi.
Mina nginokuthaba kakhulu ngathi nginokuthokoza kakhulu mayelana lo daba luka president omutsha othi ufuna ukusinikeza ama-permit ukuthi sibe namaphepha ukuthi sihlale lapha sisebenza. Kuyajabulisa kakhulu ngoba ukuhlalela izweni ungala maphepha kunzima kakhulu balama challenges amaningi but mawusula maphepha kuba ngcono ngoba yabusuhleli okusemthethweni.
Umnumzana Thokozani Nyoni yena ngumbalisi uthi ukupha abeZimbabwe amaphepha kutsho ukuthi lelizwe leBotswana lizathuthuka kwezomnotho.
Ungayikhangela indawo yangkhona is just a win-win situation. Okungangukuthi Zimbabweans are going to benefit as well as Botswanans. Ama Zimbabweans, they are contributing a lot ku economy yes eBotswana. Bayakhondubutha ngendlela eziningi, bayenza imisebenzi eminingi kakhulu, kodwa khonoku ukuthi gabala maphepha basebenza becatsha, bake babotshwe kwenziweni, ku-affecta abantu ababasebenzelayo, ku-affecta labo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Community kole Botswana Mnumzana Sifas Chuma laye uthi bayakwamukela ukukhulunywa uMongameli Boko ngoba abeZimbabwe bephila nzima noma nje bona bephathisa ukuthuthukiseni umnotho weBotswana.
Abantu abaningi nxa usebenza ungalamaphepha kulohlupho lokuthi bakhona akade bethathe advantage yokuthi abantu abalamaphepha bengababhadali. Umuntu asebenza akhe indlu iphele, ithi siphelile abotshwe ngamapholisa angena indlela ekhaya imali yakhe angayitholanga, uthi uphenduke futhi kube nzima. So khona lokho sokuzanceda njalo abantu bekhaya, they are also contributing kwi-economy la. Nxa u-apply-ile i-permit, abantu got currently permit zodwa nje uyathola ukuthi amaZimbabweans we are paying almost over 200 million.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana yona ithizalinda ukuthi umphathi ntambo ophathelene nendaba yokupha abokuza amaphepha akhulumisane labo. Kodwa abanye abeBotswana abafana loMzana Dikeleti Kwape bathi abafuni ukuzwa ngalolu daba ngoba kusitsho ukuthi abeZimbabwe bazabathathela imisebenzi yona eya incipha.
Botswana crying high unemployment rate. They're already crying.
Asivumelani lokuthi kuphiwe abeZimbabwe amaphepha okusebenza ngoba lokhu kuzakutsho ukuthi sesibangisana labo amathuba emisebenzi.
UMongameli Boko akakatsho ukuthi ukhangelele ukuthi lokhu kusungulwe nini, kodwa uthole usekelo kwabanye abathi akusizi ukuthi begqibele amakhanda phansi njengentshe ngoba vele abeZimbabwe sebekhona elizweni. Namhlanje uMongameli Boko ufungise umphathi ntambo wendaba zaphakathi kwelizwe kweBotswana onguye oza kuba ekhangele udaba lokuphiwa kwabantu bakuza amaphepha okusebenza lokuhlala elizweni okusemthethweni, ama-work kanye lama-residence permit. UMnumzana Pass Mukhware wayelesikhundla esiphezulu esisotsheni nguye umphathi ntambo wogatsha lolabor and Home Affairs. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sikezizwe ezivela ngamaphichane. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Somaliland ithi sokuba jolo kulabantu abayisigidi ababhalisele ukuvota. Lokhu kubikwa ngabe Associated Press. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba empumalanga yakwele Ukraine njalo balakho ukuthumba enye njalo indawo esiduzane laleyi. Kweziphathelene leMelika, onqobe kukhetho lukamongameli osemelele ukungena esikhundleni ngozibandlela uMnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba urhulumente wakhe njalo usekhethe iziphathamandla eziningi. Omunye weziphathamandla lezi ngobe lilunga ledala lepalamende ele-Congress uMnumzana Matt Gaetz ukuba ligqwetha elikhulu likarhulumente wa-Attorney General. UGaetz ubebhekane lamacala atshiyeneyo abephenywa yikomiti ye-Congress. UTrump wazise njalo ukuthi usomabhizimisi uwazalelwa kwele South Africa onothe owedlula umuntu wonke emhlabeni wonke jikelele. UMnumzana Elon Musk uzakhokhela ugatsha oluzimeleyo oluzamxwayisa ngokwehlisa indleko karhulumente. Iziphathamandla eziningi kuzamele zimiswe phambi kweCongress yona ezavuma kumbe yale ukwamukela ukukhethwa kwazo. Ukuhlaziya lolu daba uMntukameli Nkomo weStudio 7 uqoqelo landela ezombusazo weMelika uMnumzana Dipa Dube.
UMnumzana uDonald Trump esikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili. Kodwa ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi inqabe siyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esibonayo njengalokho ukuthi abantu abakhethayo iningi labo sibona ukuthi ngabantu abantu abatshengisela ukuthi ngabantu ababemelana laye kusuka ngesikhathi lesana ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo ngisho lamacala akhe ayekhangelane nawo abantu abancedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu abantu ofana labo Elon Musk ngabantu abekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo njalo Elon Musk ngabantu singakhona ukuthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzane uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangela lokunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngamaRepublicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni babonkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingapasa eCongress ngoba umthetho sekelwa waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana lawo lawa nalawa ayesethiswa umnumzane uGates ukuthi bayiphatha izikhundla esifana lasenisana lesi asiqotshelwe bese abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress nqa ukuthi bengalandela umthetho sekela iConstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi yena umnumzane uDonald Trump nxa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi i-politics ilamaqhinga amaningi okuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama-avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abakufisayo noma ngithi ama-appointments abawafisayo bayahlomule. So okungangokuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi yibaphi abakhona ku-Congress, then nxa kulandela umthetho akasoze ayenelise ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lo hulumende weZimbabwe?
Umnumzane uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika, asingakhohlwa lokho. Okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe nelizwe leMelika. Esibona ukuthi kuze sizoqhubekela phambili kulokhu kusasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama-permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe okuthi nxa ukuthi kungabe lezinto mhlambe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlambe selingathola lisethubeni ukuthi bayenelise ukuthi babe le-diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa-ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe leMelika obungaba ngakhona.
Umnumzana Tifa Dube ulandela zombusazwe zeMelika bexoxa ecingweni lontukameni Nkomo weStudio 7 esePhilitane. Ukhangelwe ukuba umonyano weSADC uzaqhuba umhlangano omkhulu ngomgqibelo ozahlolisisa impumelo yokhetho lweMozambique, Mauritius, Botswana kanye lokhetho oluzaqhutshwa kweNamibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano lo ukhangelwe ukuba uzagokhela umhlangano lo eHarare ozangenwa ngeyinye inkokheli yeSADC egoqela ekuhlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula lokunye. Kuzaphumani emhlanganweni lo njengoba uMnangagwa kuthiwa wangenela kukhetho olwaqhutshwa emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeFreedom Alliance, lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kujale lephalamende ekubandla leZANU-PF. UChuma usungula lingxoxo.
Thina njengebhodi ye-Southern Region kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana labo ungabe ubonakala khona. So umhlangano lowo ukhangelele khona okusibili ubana kuxazulula iindaba zokwezena lezi okwenzakala eMozambique, okwenzakele eBotswana, okwenzakale laseMauritius nalokho esiukhangelele okuzenzakala eNamibia. So njengoba-ke isikhathi lesi umongameli wethu enguye umgcinisihlalo welokuzeni wehlanganiso le eSADC bekubalulekile ukubona kwenzakale khonaku akula nto ephalile umbe emanganisayo ne-amis nxa sikhuma ngesikhiwa i-procedure ntingomele ivele yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengequla leSADC.
Ye, siyawuzwa kakhulu ngegolide. Siyezwa lapha Ncube abantu bayakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo ele Zimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo singathi eMozambique sithi eNamibia kule South Africa
ye umhlangano lo wenziwa eZimbabwe okuqhakathekile ukuthi kukhangele ukuthi sivungu zani senguquko sesiphephetha ikakhulu khona pha kusadiki njalo futhi ukuthi kusenzakala khonoko umuntu yabe nguyobamba intambo ukuthiwa ngumgcini sihlalo kuyikuthi uvele yena laye utshintsho olwenzakala inguquko yakhona iyamethusa kanti ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi linamabandla eselihlala isikhathi eside lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezibaliwe thina ke siyawukhwavitha lo umhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluse Mozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona kukhunywa ukungenela kwabo lapha ekhethweni le South Africa nxa sikhumbula kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela le Mozambique abasiki bebunda bayathi ukuthi khona kulokungenela ikungenela iZimbabwe ngoba isilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile so ke umhlangano lo khona lo kakhulu uyilitmus test kumbe singathi uyisipimo kuye izanu lo mongameli wayo
kwelapho-ke chuma okwethulwa ngobaba Ncube uthi umongameli ungazani khonokho ungazani kumbamba ikhonzi la akunjalo
mina kamboni ubana ngabe kunjalo usihluphe esisuka sibe lalo yikuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqaqanise okungabe kusenzakala kwezinye indawo lela elakithi lapha eZimbabwe isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo singabe simangalisa ngendlela into evele besihamba ngazo khonaphana ngoba abona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisithi bona siyinhlanganiso yabantu we are people driven esikwenzayo kuvela ebantwini vele khona ungabona usudivose labantu abayiwo abawukhethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazawulahlela phansi so yibona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu ihlala ilalela abantu yikho phela umongameli wethu bembiza besithi is a listening president ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi kuhamba njani umumo bani nxa inguquko zisenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecti ngoba njalo kuyindlela abantu abayenze ngayo endaweni yabo khona ngale aveda abantu besithi kona kanti thina siyangenela emakhethweni abo kuse kuzuzi kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo sambona umongameli kapheso eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona phana ekhuluma so abantu besingathi ngabasomele bethi bona abantu be-UDI imean UDC sebengenela yini ukhetho lwase-South Africa na ayisikho vele khona kuvele kuyinjwayelo eyokuthi bona amabandla azwananayo nxa besenza imihlangano yabo nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha i-DA nabo biza abangani babo sake sabona even umongameli u-HH wasezambia ebiza obaba oshamisa nabanye akusiyo nto embi but ayisiko ukuthi wona uyamsho ungenele ekhethweni nxa uthi wafika endaweni yomunye umuntu kuvele kona ama-solidarity speeching lama-solidarity visits avele akhona ayenzakala ngezikhathi zonke angazi wayeso kumangalisa nxasho kuyithi esikwenzayo
baba Ncube vala khonapho ngamafushane
ngiyadana-ke nxa nisizwa ubaba uchuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla belisembusweni selihlale 50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu besekumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungena omunye kungala muntu even one ofileyo kambe kuseZimbabwe ngabe sokufe inqumbi ezingaki ochuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo chuma kumele limangale lisifunde isifundo lonke labakhokheli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le-50 years kumele livume uzulu nxa engasalifuni njengoba evele ngalifuni uzulu eZimbabwe
lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kudala lephalamende ekubandla le-ZANU PF bexoxa le-Studio 7. sokwesikhathi sokuzwa imbono yenu ninabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Siyalibusisa, siyalibusisa ntambamenhle, nina abahle abase Zimbabwe. Sibulise neStudio 7 kunye nonke, sikhala nje ngale i-cancer ekhona eyase Zimbabwe. Umuntu otungu president abe sehluleka into yakhe ukulungiswa kwakhe esegijima athi siyangena kumakhelwane nasi Mozambique usetroubling usesehluleka lokuthi ayilungise njengoba nguye waqalisayo. Yebo, yena abantu beZimbabwe abanye abakhangela ukudla besiyavuma bethi hayi kungcono sincedise sihambe siyevotela eMozambique. What is the solution? Ungahamba uyovotela iMozambique ruling party kuwe kusala kuwochokeli. Awula mali yakho isebenzisa elizweni konke stuck kumile. Ungavotela umuntu othatha into zabantu. Lesavela sakubona bethatha into zezaphu 1980 lamanje bayehluleka ukuthi belethe into zezaphu because namasela izano yisela not amashona izano kathe sile khesembi espredayo angazathi ukuthayisa emabeleni abantu. Izano sahlupheka.
Ye, kustudio 7 livuka njani basazwetha abahle. Izanu PF into ya strategy sayo lesi yasiqala kudala leminyakana labo more than 20 to 30 years iyenza lento ikhonze kabi ukubhala abantu yikho la iqine khona kakhulu kodwa ukuthi lethe lento eibhalela abantu hayi khona izanu PF ayiwari ukhipha abantu esikhaleni nje kebhala kuphela ngonyaka ababhala abantu ka 3 noma ka 4 kodwa into ekuhola kuyabo i-50 kg lihole liyishayane liyi-10 sekubhaliwe one singonyaka. So la manje ala magama lokhu ebhalwa kuyabhalwa abantu ila iqhuba isikhathi ukuthi izulina abantu belime bevune bethole lokhu abakutholayo bedle masimini kuphela babe lokhu bebhaliwe nje abantu kubhalwa kuphela kulowo bhalwa. So yindlela yokuthi abantu bebekezela nto kuya kuthiwa hhayi sigqede ukulibhala ukudla kuzabuya in 3 months yinto eyikhonzileyo futhi lokhu kodwa ke athina ngoba abanye abantu thina asivalekanga siyakwazi khona oku futhi siyakunothisa esikhathini esiningi abantu bakithi bebesebekhohlwa ke khona lokhu ma sokufika izikhathi zokuthi kuyiwe vodwa sokufika isikhathi selungelo lakho wena muntu ukuthi ubonakalise ilungelo lakho. Yathola sebejabuliswa izipika lamakhampeni ayenziwa izanu PF lokuthwalwa free ngamabhasi behle benyuka besiyale yikho abantu ababekukholise bekoyibisele ezikhundleni izanu PF ithi ma isibuyela futhi sivula ivala amabhuku njengebhodo lenhloko eliseziko abantu beqala ukukhala kanti vele yi-strategy sezanu PF esokuvula ivala amabhuku.
Studio 7 salibonani basakazi wethu abahle, salibonani balaleli beStudio 7. Hayi nti lami ingene ngeza ngakithi eZimbabwe abatswana sebekhethe umbuso wabo omutsha batshintsha party ekudala yabusa kodwa kungukuthi kade kungakawonakali kakhulu. Thina la sokuwonakali kakhulu saqhubeka shuwa sisithi kukhona okungatshintsha kube kuhle. Kunzima kakhulu bantu bakithi asazi engcenye mina ngedwa kangiboni ngendlela eqondile kodwa ngibona ngathi lizwe lawela esandleni esingasiso kahle bekufanele ukuthi sikunanzelele ukuthi akukho la ezano PF engangiphinda kuthiwa ilungise khona mathina abasasisikhona 1980 until today akulatshintshi oluya kuloku kuyaphambili.
Labo-ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Hayi ke isikhathi asisavumi, lingakhohlwa i-live doc yalandela. Olivalelisayo ngenjabulo umtembo sithembayo uGibbs Dube. Lalelani i-live doc.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.